tisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 26 kumbimbitho 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
okukhathaza abongi kakhulu yikuthi lanxa uhulumende ekwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi izinto lezi zitholakale, abatshengisi ukukhathazeka ngokuthi lezo zinto zitholakale ngokuphangisa.
UZulu uthi uhulumende kumele alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi abakhala ngokuthi kabala mfanelo zokusebenzisa eziqondane lomkhuhlane we-coronavirus.
Laba abantu babuya bethwele umkhuhlane lo esingathi ngumfuqazi. Ngakho kakuncedi lutho ukuthi bahambe nje bayedibana lo mkhuhlane lo bemanqamu.
Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo koBulawayo sezibhekane lobunzima obumangalisayo ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela besithi kabalampahla ezifaneleyo okumele bazigqoke nxa bephatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. So uthiye uZulu ekhathazekile njalo esithi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abongi labodokotela bakhalale umsebenzi esithi kabala malembu okugqoka ebusweni lokuvala amakhala ama-mask kanye lama-gloves okugqoka ezandleni. Bathi ukusebenza bengelakho lokhu kubafaka engozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 21,000 emhlabeni jikelele. Umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uPataya Moyo utshele iphephandaba le-Herald ukuthi abezempilakahle abakuhlangothi lokulwisa umkhuhlane lo bazanikezwa impahla zokusebenzisa eziphiwe eleZimbabwe inkisela yakwele China umnumzana Jack Ma. Uthi njalo kule mali abazayiphiwa lanxanje esithe basakhulumisana ngalokhu. Sixoxelwa ke waba ngumeli weGwanda edale lePhalamende umnumzana Thande kuzintimkandla njalo ungumfundisi.
Indaba le eyabongi labo mongikazi abakhalala umsebenzi ngenxa yokuthi bathi impilo yabo isengozini, ngibona kuyindaba eluhlonzi lomkantsho, into ebambekayo ngokubana laba abantu ababuyayo babuya bethwele umkhuhlane lo esingathi ngumbhuqazwe. Ngakho kakuncedi lutho ukuthi bahambe nje bayedibana lo mkhuhlane lo bemanqamu bengelazinto zokuzivikela, ngoba labo phela bayakufuna ukuphila ukuthi bayasincedisa ukuthi silondoloze impilo zethu, akutsho ukuthi bona ezabo impilo kabazifuni. Ngakho nxa labo akumele babancedise kumbe babanike lezo zinto zokusebenzisa ekulwiseni umkhuhlane lo bengakhanyi ukuthi benzani. Mina lanxa kubuhlungu kunzima ngoba lami nginje inxenye kungangibamba khonoko ngumkhuhlane ngifice bengekho ezibhedlela, kuyabe kulungile ngoba bazasebenza njani besebenzela engozini? Kakulunganga ukuthi bafuqelwe eliweni bayekuwa besithi banceda abanye abantu. Ye, kubuhlungu kunzima, kodwa mbonathi kungaba indlela nje ukutshela abaphathi benhlelo zabo kumbe ugatsha lwezempilakahle kumbe uhulumende kumbe umanisipala, ingabe lapha abakhona bona labo bantu ababakhangele kumele benze khona lokho, kabakwenze. Nawa umongi labo umongi gazi Ibonu kuti impi labi sengo peni sengo zini Kala salele nye kaya labo njengu mtu wonke Kwe aba lusizi yungu bana kwe akufa Abantu abane ngotu ululu Kangichu uti ute koto genya kuzwisisa Njalo ngaso kubwe kuti nyaketa nketa uti mbasfegele Kuze kuti loko abakufuna kuze Kusinde isizwe kukotela labo Bakuwe kuti umsebenzi wabo
Uhulumende ubona ngani uzimisele yini ukulwisa lomkhuhlane njengokutsho kwakhe.
Uhulumende wethu njengalapha eGwanda engikhona kakuyalutho nitsho lolulodwa olubambekayo olubonisa ukuthi wenzani ngomkhuhlane lo olukhuni kangaka. Kaku abantu babenza santando njengokwensuku zonke babuthana indawo zonke lezinye indawo vele kazila ngitsho lalokhu okokuthi abantu bageze izandla. Uhulumende kumele ngawufake umthetho oqinileyo olukhuni ukuthi abantu bonke abangena endaweni ezijiyeneyo ezitolo ingabe kungaphi emahofisini ezimoteni kube lalokhu khona okuthiwa yi-sanitizer okokuthi abantu bahlambe izandla bahlalelane khatshana. Xa ungafika lapha sengitsho khona emahofisini kahulumende yebo ke ungaficuthe ngxa kukhona nje okungamatankanyana okulemithi okuthi abantu bageze izandla kodwa abantu vele baminyene kungathi vele akukhulunywanga lutho. Ngisengike ngabona ikhombi ithwele abantu abane abangu-4 kuguqela lo driver behlezi beminyene benjalo into engakhuthazwayo. Kangiboni sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele. Ngingafika lesibhedlela seGwanda hayi angibonanga ukuthi kukhona okhona. Yebo bakhona abathatha ukutshisa umzimba umuntu i-temperature wonke umuntu ongena wababhalabhala bakubhala phansi kodwa kangiboni okunye njalo okungaba khona ukuthi uhulumende alimukise abantu ngomkhuhlane lo njalo lelizwi kusabalala nje ohlanganisayo nohulumende kanye lomanisipala labanye ukuthi nje bake bamemezele basakaze ubunzima lokuba khona kwalo mkhuhlane phakathi kwabantu kakukho.
Umnumzana Thande Kuzintimkandla wake wamela isigaba seGwanda eTale lePhalamende njalo ungumfundisi sexoxelayo ekhona le eGwanda. Izigulane ezinengi ebezilaliswe esibhedlela sempilo koBulawayo sezibhekane lobunzima obumangalisayo ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya azo. Isiphathamandla salesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uthe bathethele linyathelo ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane weCoronavirus. Ungwenya uthi izigulane eziseleyo ngezigula kakhulu kuphela. Inyathelo leli liza ngemva kokukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela bekhala ngokuthi kabala mfanelo zokusebenzisa nxa bephatha izigulane ezingaba lomkhuhlane weCoronavirus. Sixoxe lomongikazi osebenza esibhedlela esizimeleyo ongakhalalanga umsebenzi njalo ongafunanga ukubethwa ngegama. Umongikazi lo uthi kumele uhulumende aphange alungisise zonke izikhalazo zabongi labodokotela.
Okukhathaza abongi kakhulu ukuthi lanxa uhulumende ekwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi izinto lezi zitholakale abatshengisi ukukhathazeka ngokuthi lezo zinto zitholakale ngokuphangisa. Yinto abayaziyo kodwa ukuthi bathathe inyathelo lokuthi into lezo zibe khona kungani kubathatha isikhathi, kungani into abayithatha lula nje.
Isimo sezibhedlela ezizimeleyo singcono nxa siqathaniswa lalezi ezikahulumende. Zikhona impahla zokusebenzisa?
Yeah, impahla zokusebenzisa zikhona ku private kodwa zikhona zinjalo kazeneli ngoba konke kufuna ukuthengwa ngemali yaphandle ama US dollars okuyiyo kuyinto esilelayo. Impahla le iyadula kwelakithi nxa kuvele kungala donor funding nje yonke into iba khona kodwa ingeneli kahle. Kungcono khona kakufani la kukuhulumeni ngoba khonokho okulutshwane esilakho kwenza sibe le lalapho esingaqalisela khona.
Siyezwa ukuthi izibhedlela zikahulumende sezikhuphe abanye abagulayo njengempilo kwathiwa kukhangelwa ama-emergency cases only. Labana abanye bengaya emakhaya ukwenzela ukuthi kuqakathekiswe ukuhlola igcikwane le-coronavirus. Kwesakho isibhedlela izigulane zonke ziyathathwa na?
Abathathi wonke umuntu. Laba abacatshangelwa ukuthi igcikwane balayo bahle bavele nje bahanjiswe kwezikahulumende ababathi ngama-infectious disease hospital. Vele usahlolwe ekhatshana le, asahlelwe nje ukuthi usijibilike uqonde khona kwesikahulumende, ngoba bona baqakathekisa ukuthi kungene abantu abangasoze bethuse ama-customers, abazakwenza ukuthi kube lula njalo ukuthi impahla yabo abayisebenzisayo yanele.
Ubona ingani iningi liyenelisa yini ukwelatshwa ezibhedlela ezizimeleyo, ama-private hospitals?
Iningi lithembe izibhedlela zikahulumende, ngoba izibhedlela ze-private zibiza imali eningi kakhulu. Ngokunjalo-ke vele konke kuyabe kufunakala nje ukuhlolwa, ukwelatshwa, ukuthenga imithi kuyadula kakhulu ezibhedlela ze-private, njalo babiza kaningi ngemali yaphandle. So yikuthola ukuthi wonke umuntu nje i-average person uthembe isibhedlela sikahulumeni.
Lo ngumongikazi osebenza kwesinye isibhedlela esizimeleyo ongathandanga ukuqanjwa ngegama. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uthi izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi zihlale emakhaya kusukela kusasa emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Kolunye njalo udaba oluphatha uMnangagwa, uhulumende uthi usephe inkampani yomngane kaMnangagwa eSakunda Holdings umsebenzi wokuvuselela isibhedlela seSt Annes kanye leseRock Foundation Medical Center ukuze zilungele ukwamukela izigulane zomkhuhlane wecorona. Intengo yezinto ezijiyeneyo iqhubeka iqansa mahlayana okubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. Kodwa abalemali babikwa sebethenga ukudla lokunye ngobunengi ukwenzela ukuthi uhulumende ngethula umlayo onqabela abantu ukuphuma ezindlini ngenjongo yokulwisa i-coronavirus bengabi lodubo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni.
Intengo ezitolo izinto sezikhwelile. Bengikhangele isinkwa kuthane, isinkwa sibiza 26-27 pounds, imali eningi. Irayisi sibiza o 64-65, siyakubo 70 khonake, okutho ukuthi nxawule 100 sibili siwuthenga izinto ezimbili. Akulobu nzima njengoba ngitshile ukuthi mina abantu abaningi bakholelwa 1,000-1,200 pounds, sokulobu nzima kakhulu. Nxa i-100 sithenga izinto ezimbili, hayi sokulobu nzima. Abantu bathengezelwa ngoba abantu abazezezekuvula kuphela, kule bethenga imithi, amarenti nalawa, kuyongitshile ukuthi umuntu kumele abhadale irenti yabo 600 RTGs esethenga ibond kuselele 400 somele ayithenga irayisi lokunye ngapha kule mithi amele ayithengele akuleni kumele athen 17 kulobu nzima kakhulu ebantwini.
Sike sezwa ukubana impuphu isizaba ithengwa ngamakhuponi, kathi vele kuhamba njani? Asekhona yini amakhuponi lawa kumbe akusakhulunywa la ngawo?
Hayi, mina akhona ngikhumbana kuyi-historical news kwampana. Ayenzanga impindi ngizwe anything about them. Kwakunganinje into yokuvala abantu ukuthi bengakhonani ngempuphu, kuthi kuza amakhuponi, but akaze bekhona. And mina umnangano wami ngicabanga ukuthi amakhuponi sike saba lawo, sinawo efiweni. Sinikhuma nje lami ngiphethe elinye lefiweni selile 2 months, ngiqiniso 2 months ngingaba yithelele efiweni, but ngiliphethele amakhuponi. Ngicabanga ukuthi ikhuponi lalifuthi impuphu izabakhona, ngaliphathe ikhuponi impuphu yiswele. So ya,
Umnumzana
Michael Ndiweni ukhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kobulawayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ukusilela kwezinto ezifana lempuphu okwenza abantu batshaye indwendwe zokuthenga lezi zinto kwenyusa ingozi yokumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi umngcele weBeitbridge uzavalwa lamhlanje ebusuku kulandela isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokulwisana lalumkhuhlane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bingelele balaleli be Studio 7 nonke nabasemazweni bonke sibabingelela ngundaba dlamini lo okhulumayo. Kanti kungani basakazi nanentatheli kwenye imini nje like lisenzele ubuhle lisibizele nje umsekela kamongameli welizwe. Sike sikhulume naye, sike simbuze imibuzo ngoba nanko phela lokho kuyashiwo kuyakhuluma ngapha umongameli uthi abantu mabanganyakazi baphume kumele kuvikeleke le umkhuhlane lo owekholola balasi le esikhona. Yena ubhizi ngemihlangano nayonke into lokho enza ama meetings nabantu. Kahle kahle koze kuthini nanko phela namadokotela nawo akupheli istrike sabo kabantu kubhadale izo mfanelo zabo abazi ngayo. Kanti kungani singake kuthiwe kwenye imini nonke nje livulelekile sizolicelela umsekela kamongameli akazophendula umbuzo aphendule umphakathi angithi ngababusi. Akusibona ukuthiwa ngabonkulunkulu kodwa ngababusi ukuthi babuye mpela omunye azophendula mpela aqondane sibe simbuza imibuzo ukuthi kanti ma kunje lenza njani ma ngabe besithanda bekade sicela nje bavele nabo kustudio bezophendula imibuzo efana naleyo bengabe lokhe sixoxa sithi sodwa.
Thanda ukubingelela kakhulu. Angizi kuzichaza igama kodwa nami ngingomunye wasezweni lokuzalwa khona ngapha eZimbabwe kodwa-ke okwamanje ngikwelase-South Africa kodwa into engithanda ukuyibheka kakhulu bantu bakithi eZimbabwe ukuthi indawo yakithi kanje sinebhedlela into esikhala ngayo kakhulu ukuthi iy'bhedlela zifile. Iy'bhedlela ezinkulu impela ezifana nabo Brunaberg mungena laphana ngisho kusanuki nemithi phakathi kwesibhedlela sokuyinukela nje ubona ukuthi nawe lana hayi akusela mawindo isiling yawa into efana naleyo angazi sizo survive kanjani kulezi zifo efana nalezi ngoba manje sokungena ku COVID-19 into efana naleyo iyasikhalisa kakhulu noma igulane zigula uma ufika khona uyabheka ukuthi hayi ayazama wona amanesi kodwa isibhedlela sakithi sidinga kakhulu usizo olukhulu ukuthi mangabe uhulumeni engangenela impela kakhulu ukuze lezi zibhedlela efana labo Bernabeck izibhedlela leziyana ngabo 2005 2006 laphana lezi right kakhulu kwizibhedlela ezizo ezithendiwe ezisindisa abantu kodwa ungaseka manje nathi singamalunga khona ngapho sibhekile kakhulu izikhathi zabo December masifike emakhaya ukuthi hayi izinto ziya ngokutshintsha izibhedlela ezinkulu ezifana lako Bernabeck sokuyizibhedlela impela esezihamba ziyafa namanje noma ungena ko Bernabeck laphana hayi subona nje ukuthi hayi lezi zibhedlela ngempela hayi zihamba ziyafa ukuthola ama routine sesiwa kusela lutho akunamaphilisi isigulani ukuze bese attend kuthatha 2 days ukuthi isigulani bese attend uzokuthiwa kunamaphilisi so asazi ukuthi abantu bawuphila kanjani ezweni langakithi.
Salubonani basakazi kwi-Studio 7 umgabadeli okhulumayo wancube ngikhona lapha endaweni yase-Crossroad ngiwaseklambi kahle esindebeleni bakithi siyakuzwa konke okukhulunywa bakithi indaba ye-coronavirus siyizwela ilokhu ikhulunywa kakhulukazi ngathi manje kuqakathekisa indawo zasemadorobheni boHarare kusiya khona leBulawayo kukuphi kuphi Victoria Falls khona ngapho akukhulunywa ngendawo zakithi. So siyacela ukuthi uhulumende ngenele bakithi nasezindaweni zakithi ngapha ngoba sisemaphandleni bakithi ukuthi nathi ke sisizakale kulolo hlelo noma kulezo hlelo zokuthi sazi ukuthi sifikeleka kanjani kulowo mkhuhlane ngoba thina singabantu esiziphilele emakhaya emaphandleni siyelusa siyalima siyatheza izinkuni siyenzani siyahlanganyela sinokulethelwa nezindumba kuthiwa kuhola izindumba lapha ezikolweni siyahamba siyebamba amalayini khona ngale namaklinikhi wethu khona lapha vele hhayi asikho sefu bakithi. So asazi ukuthi mhlawumbe le coronavirus kungenzeka ukuthi ngiyakhona ngapho emadorobheni noma ngiyakhona ngale emashonaland noma ngiyakuphi ngoba kasizwa ukukhulunywa ngendawo zakithi khona ngapha esinokukuzwa nje umnankagwa nje njengama-president sinokuzwa ukuthiwa bazwakalela kubo gwanda sebedlulile kithi ngicabona uma usiye egwanda usuusudlulile ngapha eplanta kodwa-ke ngapha kithi akuhanjelwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosana yakwelePilitane uPrince Charles usebanjwe umkhuhlane we-coronavirus. Kepha unkosikazi wakhe uCamilla kanye lendlovukazi yalelo lizwe uQueen Elizabeth bavikwa bemsulwa. Uhlelo lokuvalela zonke izizalwane zakwele South Africa ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus luzaqala lamhlanje phakathi kwamabili. Zizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli seliqesela fika kunkulungwane phose eyodwa 931. Imbiko le iphuma ngesikhathi amalunga edale lePhalamende elokhu edonselana phezu koncedo uhulumende amele alophe izizalwane zelizwe leli esezilahlekelwe imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare.
Ye, lati tsachile ngapha tsathele yona leyo coronavirus. Ye, njengokutsho kweziphatha amandla zikahulumende ukuthi kabantu kabake behambe ezindlini becatsha nxa ungasebenzi imsebenzi okuthiwa yi-non-essential, ungasodokotela, ungasonesi, ungathengisa ukudla, lokho kungenza ukuthi abantu beze belambe, kungangcono ukusebenzela ngkhaya. Nxa ungasebenzela ngkhaya, inkampani oyisebenzelayo ithole indlela yokuthi iza kugcina njani ngalesi sikhathi lapho wonke uzulu ememethekile ngenxa yomkhuhlane lo. Ye, so izikolo zavalwa, abantwana basokuthiwa kababuye bethatha amabhuku. Kwezinye indawo abantwana bafunda ke bafunda bekhuluma namatitsha ngamafoni, bekhuluma ngamatitsha nge-internet, i-Google, kuthiwa i-Google Classroom. Yikho abantwana abahlangana khona, babehlangana kwesinye isikhathi ingxenye ihola kumbe ihola bekhulumisana nje bebonisana abantwana ukuthi hayi la uyaphila ngapho la mnyaphila. Ngapho befunda abantwana banikiwe nje ukuthi ngomvulo zabala amapheji lawa, ngolwesibili zabala lawa, usiyaphela iviki usiyabala lawa. Asonto elula kubazali, nxa ukuthi abanye abazali bagwanisa ukuthi besebenzele ngekhaya. Ngakho ke omunye umzali uyathatha amalanga amabili engekho emsebenzini, omunye laye uthatha amabili engekho emsebenzini esalela abantwana. Ngenxa yokuthi akusela muntu esingakusalela lo mntana wakho, uyesaba lokuthi abantwana bazathola layo i-corona. So isikhathi esinzima sikhangele lele njalo siyathandaza ukuthi hey isikhathi sobunzima sedlule, kutholakale umuthi ivaccine lemithi engasetshenziswa ukuthi nalabo asebeyithole i-corona besile.
Ungathi uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende wakuleli aphatha ngayo lomkhuhlane?
Kuyasetshenzwa lapha isiphithiphithi, ogavena iCalifornia, iNew York, Washington State bazama ukuthi kutholakale-ke imitshini, amaventilator la apompa umoya we-oxygen emaphaphini omuntu oyabe sele pneumonia ebuya ngecorona. Labebutho babiziwe ukuthi bakhe izibhedlela nje ezokuthi ezamatende, ezokuthi izibhedlela zona zingagcwala abantu sebengafakwa laphandle ngenxa yokuthi ukukhangelela ukuthi kuzavela abantu abaningi abazagula. Ikakhulu kubo New York sibonile ujaha wakithi weZimbabwe uZororo Makamba langalezi nkathazo uke wavakatshele eNew York ngenye indawo lapha i-corona efike yabamba khona kakhulu. So kuyasetshenzwa sibili ukuthi kutholakale imithi abantu bephephe, kodwa kulokhu kukhangelele ukuthi abantu behlale bengekhaya, abantu bengasondelenani kakhulu kuze ukuthi kulabo abatholakala bela i-corona ngakhona ukuthi uyabe khwehlela isikhwehlela esingaphumiyo kumbe ukuthi uyachisachisa, labo yibo asebezagijinyisela ezibhedlela eziqanjiweyo.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana.
Master KG esabela ke kamnandi lapho lonomcebo bathi Jerusalema. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi uhulumende kumele alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi abakhala ngokuthi kabala mfanelo zokusebenzisa eziqondane lomkhuhlane we-coronavirus. Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo sezisebunzimeni ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.